Yeah, ukuthi Citizens Coalition for Change yehlulekile kukhetho oluzivileyo ayisiyo nto eyisimanga ngoba abantu sebekwazi kumahluko we-Citizens Coalition for Change ekaThabango le-Citizens Coalition for Change ekaMnumzana uNelson Chamisa. Njalo okwakathesi kusuke kwabalula ukuqathanisa ngoba umthethwandaba uvalele abakaChamisa ukuthi bengabi ngama-candidate kukhetho. So kusaziwa ilizwe lonke abantu besebekwazi ukuthi abangena kukhetho yi-Citizens Coalition for Change ekaSengezo leZANU-PF. So abantu base bazihlalela bazihlalela ezindini zabo abazange bazihluphe ukuthi bayovota ngoba bekwazi ukuthi i-candidate abayifunayo kayikho. Yikho phela okwenze iZANU-PF ithathe ama-seats amaningi. Khona kuyinto vele esatshela bona laba abahamba loThabang ukuthi izenzo zenu zizakwenza ukuthi iZANU-PF ibe lama-seats amaningi. Lakanye yikho sokwenzakele ukuthi iZANU-PF isine 2/3 majority eParliament okuyinika amandla okuthi iguqule isekelo sombuso. Ye, kodwa athi khonokho kuphela amandla lawa asezasetshenziswa ukuthi kuguqule isekelo sombuso uMnangagwa athole i-third term engekho kusekelo sombuso esikhona kathesi. So esingakutsho yikuthi uSengezo labahambi bakhe sebeqhubele uMnangagwa i-third term.
Manje nxa sikhangela phambili kuyini okuzenziwa njengoba ibandla leZANU-PF selithole izikhundla kumba ama-seats ayenza ukuthi benelise ukuguqula isekelo sombuso welizwe. Lithi nina lokho?
I-opposition yonke amabandla wonke aphikisayo eZimbabwe akusela lutho olungenziwa ukuthi kutshintshe inani yama-MP eZANU-PF eParliament. Khonokho sokuzanikeza iZANU-PF amandla ukuthi baguqule isekelo sombuso benze santando. Njalo into lokhu ilihungahunga okwakathesi yikuthi uMnangagwa ufuna i-third term leyo isilula ngoba uSengezo usenelise iZANU ukuthi ithole leyo 2/3 majority ekhona eParliament. Yabe sekusithi ukuthi labana ababehugwa i-faction kaMnangagwa laba abalandeli bakaMnangagwa ababeqanjelwa amanga ukuthi uMnangagwa uzangena i-term eyodwa kutho ukuthi bayabeza bona ukuthutha nxa uMnangagwa engatshintsha umthetho esenzela ukuthi athole leyo 30/10. Konke khonokho kuyimbangela kaSengezo Thabang othi nxa ezondile kungangcono inyawo zakhe ziqamuke, kungangcono aqhubele amasithi kuZANU-PF ngenxa yokuzonda labo asebenza labo ku-Citizens Coalition for Change. Ngesikhiwa sithi that's the current scenario prevailing. Yikho sokukhona njalo akusatshintshi lutho.